Ngiyabonga kakhulu ye lathi njengamabandla amaningi sesikampeyina kodwa indaba zamapholisa kade singakaziboni kangako ngoba uzacabanga ukuthi vele nxa liyenza imihlangano ikakhulu ama-public meetings kumele linotify amapholisa thina ama-meetings ethu kade siwanotify amapholisa kade singakahlangani lakho lokho kuhlangana ne-PPC kodwa akutsho ukuthi lathi asisoze sihlangane lakho phambilini kodwa hayi thina siyanotify amapholisa mbone ngani lamanye amabandla notifier kodwa kube sokusithi amanye ayenza nje umathanda kugcine nje kungani sokucreate icommotion kodwa hayi thina be EFF Zimbabwe we want to inform abantu ukuthi hayi kade singakakuboni lokho njalo ama official campaigns akalontshwa and we believe ukuthi okwakhathesi amaphathi kufuze continue notify amapholisa nxa kuyukuthi bazahold ama public meeting. So yikho engubonayo njengo leader we EFF Zimbabwe kodwa hayi uqalisa la sesiqalisile nje ukuthi sibe simake sure ukuthi we ready ourselves for EFF our campaign so that campaign okuzwayo and si clear ukuthi ama provinces amaningi siza yenza kahle kakhulu njalo siza wina amanye ama city angana athe xaxa
sesike sezwa abanye bekhala ngokuthi bayehluleka ukukhankasa ikakhulu abebandla le-CCC ngoba amapholisa ayabavimba sike sabona labanye bebotshwa lina lithini ngalokho
lathi njengamabandla amaningi sesikampeyina kodwa indaba zamapholisa kade singakaziboni kangako ngoba uzacabanga ukuthi vele nxa liyenza imihlangano ikakhulu ama-public meetings kumele linotify amapholisa thina ama-meetings ethu kade siwanotify amapholisa kade singakahlangani lakho lokho kuhlangana ne-PPC kodwa akutsho ukuthi lathi asisoze sihlangane lakho kodwa hayi thina siyanotify amapholisa mbone ngani lamanye amabandla anotifya kodwa kube sokusithi amanye ayenza nje umathanda kugcine nje kungani sokucreate icommotion kodwa hayi thina be EFF Zimbabwe we want to inform abantu ukuthi hayi kade singakakuboni lokho njalo ama official campaigns akalontshwa and we believe ukuthi okwakhathesi amaphathi kufuze continue notify amapholisa nxa kuyukuthi bazahold ama-public meetings so yikho engubonayo njengo leader we-EFF Zimbabwe kodwa hayi uqalisa la sesiqalisile nje ukuthi sibe simake sure ukuthi we ready ourselves for EFF our campaign so that campaign okuzwayo and si clear ukuthi ama provinces amaningi siza yenza kahle kakhulu njalo siza wina amanye ama city angana athe xaxa.